Odokotela bezima baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahhofisi nabo okwazisa ngesimo kundaba yokungahlawulwa lapho belaphe amalunga awe Premier Medical Aid Society. Unobhala jikelele wezima uDr. Sacrifice Chirisa obekhanya ethukuthele uthe udanisayo ukuba okwenziwa ngabe Pismas sekubeka impila kahle yamalunga ayo engozini.
The estimated figure is 60 million. It was 60 million, but now, since it was all dollarized.
Lapha sikhuluma ngezigidi ezingamajuma isithupha, 60 million, owimali, abe Pismas, okumele bayihlawulele. Abanye baba medical aid laba, banganeno, basasele zikwelete. Kodwa inkinga yokuthi abahlawuli ngesikhathi esabekwayo. Thina sithi kasihloniphele lezo zikhathi ezabekwa. Zokuhlawulela lezimali.
Esinye sezakhamizi seHarare mnumzana Charles Nyoni uveze ukukhathazeka ngesimo sokungahlawulwa kwabodokotela.
Into ecaphulayo ngoba mina ngibanjelwa imali every month ngahola i-medical aid ithatha imali yayo. Ukuthi ngigulile umba ngigulanga kabalani lakho. Sengifuna ukuyalatshwa sokuthi i-medical aid yami kayikhokhi imali. Kuyabe kuvela ngaphi mina ngibanjelwa imali.
Ukhuthaza iziphathamandla zezempilakahle uNyoni ukuba zike zikhangelisise lindaba ngoba izophazamisa impilakahle yabantu beZimbabwe.
Lokhu okutshengisa nje vele ukuthi ama-medical aid society la vele kalandaba laba members awo njalo kalandaba lokuthi thina esisebenza nokuphila kanzima sikhokha kanjani le imali ababefuna ukuthi siyibhadale njalo abasibambela yona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Collins Ncube uthi uyabubona ubunzima obubhekane labodokotela labezima.
Okuqakathekileyo ukuthi khona abantu be-Premier Medical Aid Association bebekwazi ukuthi uzulu uyobhadala imali ye-medical aid ukuthi bathole isizo oluvela kubodokotela bethu. Nxa bengasabhadala odokotela kodwa thina sibhadala kibo ukuthi sithole usizo kubodokotela. Angikholi ukuthi kungahamba kuhle khona lokhu ngoba kathesi abanye odokotela bathi abasayithathi iPismas. Ma ule medical aid yePismas bakutsho ukuthi asithathi iPismas, siza kwenza i-consultation kuphela, okunye lokhu suzamele uzibhadale ngekhesh. So konke kutshengisela ukuthi khona kulobusela obukhulu.
Uncube uthi kumele luhlolisiswe lolu daba kudingisiswe okuyikho okwenzakalayo kilo.
Nxa sibhadala thina bakhweza anytime, nxa bona sokumele ukuthi babhadale laba yibo abasisizayo bakhona ngoba bona bayibridge nje kuphela ukuthi sifinyelele kubodokotela, otherwise akusancedi. Njengomuntu ukuthi ngibhadale kathesi medical aid ngithi fingalo doctor nje uthi top up with this or pay for a scan nje uthi top up with this.
Imizamo yokukhulumisana lo mkhokheli wenhlanganiso eye Premier Service Medical Aid Society PISMAS uDr. Farai Muchena yehlule njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Abezima bakhuthaza njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ukuba baqhube inhlolisiso kundlela imali ezisetshenziswa ngayo kunhlanganiso zama-medical aid eye-audit. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.